Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 19 kuNtulikazi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, abenhlanganiso ezilwela ilungelo labesifazana bakhuthaza amapholisa ukuthi abumbe ikhomishini ezacubungula umfundisi Walter Magaya kulandela imbiko yokuthi udlwengula abesifazana. Izakhamizi zakobulawayo namhla bezithe gwaqa kuleli dolobho lapho ebezisidla amathambo engqondo phezu kokuxokozela usokuhlasele leli dolobho.
Bafuna ukuyatshela ikomithi le ebuyileyo ethunywa nguhulumende ukuthi bona njengezakhamizi indlela idolobho labo eliphethwe ngayo abayifuni. Bafuna ubulawayo ohlonipha izifiso zabahlali.
Amatitshala labodokotela ababethenjiswe imali yokubaphathisa kulinyanga iCushion Pay bathe besiya emabhanga bathola ingekho leyo mali. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Abenhlanganiso ezilwela ilungelo labesifazana lamantombazana abangaphansi komanyano we-Women's Coalition of Zimbabwe babe lomhlangano namhla bakhuthaza amapholisa ukuthi abumbe ikhomishini ezacubungula umfundisi Walter Magaya kulandela imbiko yokuthi udlwengula abesifazana abangamalunga esonto yakhe ye-Prophetic Healing Deliverance abesebafumbathisa ukuthi bengamvezi. UMavis Kamause ethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abe-Women's Coalition bathi sokusobala ukuthi lanxa abesifazane bengaveza okuyabe kubehlele, baphanga bachedele muva sebelandula lokho abayabe bekuchilo ngaphambilini. Lokhu kwenzakala kule mfanekiso esisabalele enkundleni ye-WhatsApp etshengisa umuntu ofana loMagaya esecansini lomunye owesifazane ongasimkakhe. Emazwini abo kuntatheli zindaba afundwe ngumgcinisihlalo we-Women's Coalition uNkosikazi Ironica Mumbire bathi kuqakathekile ukuba abaphatheke kwezokulondolozwa kwelungelo loluntu bamanyane emsebenzini wokudingisisa okuyikho kwenzakalayo ngoMagaya labesifazane ebandleni alikhokhelayo. Lokho kusekelwe nguNkosikazi Michelle Gudo osebenza njengomcebisi kwezokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazane, uGender Advisor ngesiNgisi, enhlanganisweni ye-Women's Coalition.
Ikungakho-ke njenge-Women's Coalition of Zimbabwe sithi kona akucubungulwe kukhangelisiswe kuzwisiswe ukuthi okwenzakalayo sibe sibili emasontweni emathechini kuhamba njani, ikakhulu sikhangelana lomnumzana uWalter Magaya. Ngoba nxa kuyukuthi abantu besifazana bayahlukuluzwa elizweni laseZimbabwe, thina njenge-Women's Coalition of Zimbabwe silapho ukuthi sikhulume sibone ukuthi ilizwi labomama liyazwakala.
UGudo uthi kumgqoka udingisisa okwenzakalayo phezu komkhokheli we-PhD ukuvikela abesifazane lamantombazane baleli bandla.
Thina njenge-Women's Coalition of Zimbabwe siyahlukuluza kakhulu ngoba sinhlanganiso emelela amalungelo abesifazane. Okusimangalisayo kakhulu ukuthi khona umnumzana Magaya nguye yedwa umprofita oyetheswa icala lokudlwengula abesifazane. Okunye okwenza ukuthi singaphatheki kuhle njengabantu besifazana yikuthi khona abantu besifazane laba bathi bengathibinga emapholiseni bayekhuluma amacalabo baphinde babuyele emuva. Asisazwisisi ukuthi okwenzakalayo ukuthi besaba uhamba kanjani.
Lo msakazo kawusanelisanga ukukhulumisana lesikhulumeli sikamfundisi Magaya, umfundisi Admire Mango, obengadobhi incingo zakhe zikamakhalekhukhwini loba ukuphendula imibuzo yema-WhatsApp esimthumele yona. Asebethe baveza indaba zabo zokudlwengulwa nguMagaya babalisa umuyi owafela eBotswana ngendlela ezingazwisisekiyo, uNkosazana Chipo Chakanyuka, uNkosazana Petronella Donozo, olodaba olwalusemthethwandaba waphanga waguqula ingqondo wathi hatshi kadlwengulwanga, labanye abathi u-Angela Jarakupa, uNomsa Ruvaje Charity Dlodlo Losera Maruta. Umanyano we Women's Coalition ucele amapolisa lenhlanganiso ezibalisa eZimbabwe Gender Commission, Zimbabwe Human Rights Commission, Zimbabwe Anti-Corruption lezinye ukuthi zenze umsebenzi wazo wokudingisisa ukuthi kuyini okwenzakalayo. Bacele njalo amalunga edale lePhalamende ukuba kube lendlela inkokheli kumabandla ezokholo kumele izilandele ukulondoloza ilungelo loluntu emabandleni ezokholo. Njalo bacele wonke owesifazane owadlwengulwa ngumagaya ukuba angesabi ukuveza okwenzakalayo ukuze athole usizo olwaneleyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 13860 laku 15460 kHz ku shortwave.
Abahlali bakobulawayo bahlangene namhla banquma ukuthi kufanele amakhansila aleli dolobho axotshwe kusalungiswa ingxabangxoza esaqhubeka lapho umsekeli kameya umnumzana Tinashe Kambarami axotshe khona umabhalane omkhulu wali khansili umnumzana Christopher Duwe emsebenzini. Umhlangano lo buqoqwe inhlanganiso yeProgressive Bulawayo Residents Association njalo bekunxuswe abahlali abadala bakobulawayo abagoqela abake basebenza kukhansili ama-aldermen omabhalane o-town clerk labo sibalukhulu baleli dolobho. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba sixoxe lobehola lumhlangano umnumzana Paul Themba Nyathi.
Okumqoka okunqunywe izakhamizi zakobulawayo ama-ratepayers ukuthi bafuna ukuyatshela ikomiti le ebuyileyo ethunywa nguhulumende ukuthi bona njengezakhamizi indlela idolobha labo eliphethwe ngayo abayifuni. Bafuna uBulawayo ohlanzekileyo, bafuna uBulawayo ohlonipha izifiso zabahlali bakobulawayo. Bathi bafuna ukutyela laba abalethiweyo ukuthi amakhansela la nxa engahloniphi isifiso zabantu kungangcono asuli.
Bebegcona yini ukukhethana ngemhlobo kumbe abanye okhansila abathile?
Into enkulu abayikhulumileyo yokuthi babona engazathi amasiko abo abawejayeleyo bona kobulawayo kasahlonitshwa. Bathi lokho kungadalwa yokuthi laba abanye abantu abakukhansile kathesi abawazi wona lawo masiko.
Kungenziwa njani njengoba sibona ukuthi abantu labana bavotele?
Bavotelwa sibili abantu bona bana, kodwa nxa kadulalele okunye okuphumileyo khona ukuthi ingxenye ngesikhathi esizayo nxa sokukhethwa abameli ikakhulu kukhansel baza ke bacabange kabili kathathu ngokuthi abameli labo kufanele bazele emaphathini yini kumbe kufanele bazele kuzakhamizi. Yikho uzwile kube lenye proposal khona phana yokuthi ama-ratepayers association amabili la iBura leBupra kumele bake bahlangane babumbe imithetho yokuthi amakhansela kufanele akhethwe njani njalo kufanele kube ngabantu abanjani. Okunokumqoka okukhulunyiweyo yokuthi abantu bakobulawayo bona ngokwabo bazizwe beyanikile njalo begconiwe ngesehlakalo abasibona sisenzakala ehofisini ka-town clerk ukwenza izinto ngendlela engatshengisi ukuhlonipha ikakhulu kwehluleka ukuhlonipha nje uBulawayo njengoBulawayo owaziwa njengedolobha umhlaba wonke jikelezi elihloniphekayo.
Lo ngumnumzana Paul Themba Nyathi obephethe isihlalo emhlanganweni wabahlali bakobulawayo. Sixoxela ekhona le kobulawayo. Abafundela ububalisi ekolitshini leJoshua Mqabuko Nkomo Polytechnic eGwanda Namhlanje batshengisele bangena isitaladini betshaya itoyitoyi befuna ikolishi libaphe impahla zama-uniform abo abawabhatalela nyakenye kodwa kuze kube lalamhlanje belokhu bengakaphiwa. U-Albert Ncube usipha lolu daba ekhonale eGwanda.
Abafundi laba bangene kule college ngompandula nyakenye njalo bathi college ababhadalisa amadola emelika angamathuma esithupha 60 US dollars ukuze bathole ama-inform abalisa i-tracksuit isikhipha kanye lekepesi. Kodwa kuze kube lalamhlanje ikolleji yabhodabhoda ngodaba lwezigqoko zabo kungakho sebefuna imali yabo phambili. Lapho umsakazi we-Studio 7 ufika ekolitshini leli, abafundi bebetshaya itoyitoyi phambili kwama-ofisi omqondisi wekolitshi uDr. Ngweni Moyo besithi bafuna ukubhadalwa imali yabo. Sixoxe lomunye wabafundi uMkhululi Ndlovu obeke ukuthi sesiside esikhathi belinde impahla zabo njalo bebethenjiswe ukuthi bazaziphiwa ngomvulo kule viki kodwa kwehlule.
On Monday babesithela nje ukuthi ama-tracksuit ma ulobhuti wakho kumbe isihlobo sakho esinye saqedayo cela kisi i-tracksuit uzithengele i-tracksuit. So yikho thina sezesalukuza sathi ngcono sizigoqe sibatshengise thina ukuthi kumbe siba-expose laphandle kwabanye abantu ukuthi abantu labo abasithinti kahle njengama-students. Iyo nje into esilede lapha kulokunye.
Umqondisi weJoshua Mkabuko Nkomo Polytechnic ukhulumela abafundi bakhe wavuma umlando kodwa wathi ikolitshi alisoze libisele imali kubafundi.
There were delays because you are still being registered. If you are no longer patient, we are then taking your $60 to cover your fees.
Abafundi abavumelananga lakho lokhu njalo baqhubekele phambili betshengisela ngemva kokuba bachitheke befunga ukuthi abayokuqhubekela phambili ngezifundo ngaphandle kokuba baphiwe imali yabo ilidola lemelika. Iningi labafundi kuleli kolitshi lifunda nzima ngenxa yokuswelakala kwezindlu zokuhlala kuleli kolitshi. Iningi labo lihlala emalokitshini lapho libhadaliswa imali eziphezulu ngabanikazi bezindlu. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mahadi obese Country Park edolobheni lakoBulawayo namuhla lapho avule ngokusemthethweni wokuza kwakhiwa amahofisi azancedisa abahlali baleli dolobha ngenhlelo zokulwisana lezidakamizwa kanye lencwadi zokuzalwa ezokuhambisa lezifakaza ukufa. Abaphatheke kulumbuthano ngumeya wakoBulawayo umnumzana Solomon Mgoni, umsitheli umnumzana Clemens Masango labanye. Bonke bakhulume ngokuqakatheka kwendawo ezakwakhiwa ngesikhathi abasakhulayo ikakhulu abaphatheka kumavuzu phathi bebikwa besebenzisa imidakamiswa. Ukuza setshenziswa izakhiwo zesikhatshana kusakhiwa eziqinileyo ukuba ukuqhuba lezinhlelo. Imifanekiso esebulenjini ibonisa kule mota ezinkulu ezithwele ukudla lomnumzana Mohadi ekwabela abagogekileyo. Uyabonakala njalo egida ingoma ethi kutongwa kwaro eyomculi uJa Preza eyande ukuzwakala emhlanganweni yebandla lezanu PF. Ibandla lezanu PF lanqoba kule iwadi yeCountry Park emelwe ngumnumzana Kidwell Mujuru ekhansili. Amatitshala labodokotela ababethenjiswe imali yokubaphathisa kulinyanga iCushion Pay bathi bathe besiya emabhanga bathola ingekho leyo mali. Amabutho lamapholisa abayiphiwa leyo mali ebithiwa ngeyokuphathisa ukulinyanga kuphela. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Umongameli Emerson Mnangagwa namhla utshele umhlangano wogatsha lwabesifazana oyenzelwe eHarare ukuthi umsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga usesizwa ngcono kwele South Africa lapho ayelatshwa khona umkhuhlane angawuvezanga. Live talk namhlanje sixoxa ngamacala okudlwengula abesifazana awetheswa umfundisi Walter Magaya umkhokheli wesonto ye PhD. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ibutho lakwele Iran lilandule impiko ethi ibutho leMelika lawisa indizamchina yalo engelamtshayeli e-drone. Owaye ngumongameli wakwele South Africa umnumzana Jacob Zuma useyazise ukuthi kusaye kuphenduka kudale elikucwayisisa ngokungathembeki ele-state capture esithi indlela abuzwa ngayo ngeyokumhlukuluza nje ukuphela, ngakho kaseyikuphenduka. Umbukiso womsebenzi wezokwemba walonyaka oyenziwa kanye ngomnyaka othiwa Mine Entra Mining and Engineering and Transport Expo 2019 uphele lamhlanje kobulawayo abembi abakulumsebenzi becala ugatsha lukahulumende lwezokwemba ngoba basebenze masinya ekubapheni amalayisensi. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Evula umhlangano walamuhla wezokwemba, umphathintambo wogatsha lwezokwemba, umnumzana Polite Gambamura, uthembise abembi ukuba bapheka umthetho ozahlonipha abembi abancane ngoba yibo abaletha igolide eledlula amachumi ayisithupha ekhulwini kuhulumende, njalo umthetho okhona waqala ukusebenza ngomnyaka ka-1961 uloncindezelo kubembi abancane. Abakumsebenzi wezokwemba laba bathi njalo lo mthetho obunjwayo wezokwemba ungabi lukhuni ukuze basebenze kuhle. Umqondisi weZimbabwe International Trade Fair umnumzana Nicholas Ndebele uncome umbukiso lo ngesizwe imbono yakhe.
Umbukiso uhambe kuhle kakhulu, siyathokoza ngokuza kwabantu ama-exhibitors. Loba bekungani kunzima ikakhulu endaweni zentengo yokumuva yokuletha ama-exhibits ngapha lokuletha abantu ngapha abazabehlezi bebukisa.
Osakhulayo okubhizimusi lokwemba uNicole Hove uchaza abakukhangeleleyo kumthetho obunjwayo wezokwemba.
Sisikhala ngokuthi lokhu uhulumende abe kubhale phansi as umthetho we-mining abe ku-implementa kusenzwa, sekubona kusenzakala. For instance, indaba abathi i-cadastral system ukuthi sokulama-problems akhona, ukuhluphana kwabantu, ubudlwangudlwangu egangeni, abantu sebelela ama-claim, omunye ayebesithi la yindawo yakhe, omunye afike ethi yindawo yakhe.
Umnumzana Nicholas Dube okubhizimusi lokwemba uthi ukhangelele umthetho oqotho ozaqeda ingxabangxoza ekuleli bhizimusi.
Sikhangelele ukuthi makube lo mthetho ongathi uyaqina kancane ngoba olalongu umthetho busulusi kakhulu. Engakwaziyo ukuthi ugovernment kuyambhadala kumba kumbhadala kube bafuna ukudlala ngathi we don't know, because kusuke kwangenela ipolitics kakhulu. So uthi uyahamba le mapholiseni uthi uyaripota, uyifind ukuthi amapholisa lawo futhi ayatshekesha futhi they take side yakhonoko, kumbe they are being overpowered by the political side we don't.
Umnumzana Philemon Mukwili okubhizimusi lokwemba osuka eGwanda uthi bakhangelele ukuba imicijo yabo ibe khona kumthetho omutsha wezokwemba. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Iqembu leZimbabwe elebhola lokuqaga elama-James linqotshiwe ngeleJamaica namhla kumidlalo yenkezo ye-Netball World Cup. Kolunye udaba lwezemidlalo, umsekeli kamqeqeshi weqembu le-Highlanders uBethemba Ndlovu uthi ulethemba elokuba abagadli beqembu lakhe bazenelisa ukulitshayela emambuleni kwelimpelaviki lapho lelo qembu elizavakatshela khona eleManica Diamonds. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lezi ndaba ngokugcweleyo.
Iqembu leLenders lingena kumidlalo yangempela viki lihlezendaweni yeChumi lane engalane nemiklomelo lemiklomelo lichumi lesithupha. Kodwa umsekeli kamqeqetshi waleli qembu ubekithemba Ndlovu uthi yena belidlala kuhle kakhulu kumidlalo yedluleyo, kodwa okusililayo yikuba abagadli belitshayele emambuleni. Umfoka Ndlovu utshele intatheli zindaba zemidlalo ukuba ukhangelele ukuba ekuvakatsheleni kwabo iqembu elingene lonyaka kusigaba saphezulu elemanyika Diamonds ngensonto enkundleni yevengere amasango azavuleka.
Sidlala sharp, we play very well, maybe we were let down by finishing it. Bajahe ukuthi sokumele Ndlovu before is ready was mouse useboxini. As a striker ibhola liphambi kwakho, you are in charge of the situation. Anything else you know, tinta, it's a penalty.
Imidlalo yeviki yechumi lanhlanu yona iyaqala kusasa ngomgqibelo lapho iqembu leChicken elizadibana khona lelebulawayo Chiefs enkundleni yeluveve. Lo mdlalo ukhangelelwe ngabaningi abalandela amakhasi alawa maqembu awe-Twitter njengoba kuyinjayelo ukuxhophana lokunyonkolozana phakathi kwalawa maqembu omabili ebulenjini. Kweminye imidlalo yangomgqibelo iqembu leHerentals lizadlala lelewange ngaseNational Sports Stadium. Iqembu leze PC Caripa lizemukela eletriangle ngasenyamunga. Iqembu lingezi Platinum Stars lizanqikilana lele Black Rhinos ngaseBaobab. Ukuthi iqembu elihlezi phezu kwengalane yemiklomelo kuyilo njalo eliphethe isicoco seligi ele-FC Platinum lizadlala lele Chapungu ngaseMandava. Kweminye imidlalo yangensonto iqembu leDynamos lizadibana lele Cape United ngaseRuvaro. Iqembu leTel 1 lizadlala lele Mshwana Stars ngaseLuveve. Sikhangele umdlalo webhola lokuqaga. Iqembu elimela ilizwe leZimbabwe kumidlalo yezwe zomhlaba e-Vitality Netball World Cup libhaxabulwe nge-47-77 ngeleJamaica emdlalweni okhutshwe namhla emini. Lo bekungumdlalo wokudinga ukuba yiwaphi amaqembu azaphutha imidlalo yalonyaka ehlezi endaweni yesihlanu kusiya endaweni yethuba mnembili. Umncintiswano wokudinga intshantshu zomhlaba jikelele uzaqhubekela phambili ngomgqibelo lapho iqembu laseNgilandi elizadibana khona leqembu laseNew Zealand kusemifinali yakuqala. Kuthi kusemifinali yesibili iqembu leSouth Africa lizanqikelana lele-Australia. Amaqembu azaphumelela ngomgqibelo yiyo azadibana kufinali sokudingwa intshantshu zomhlaba jikelele ngensonto. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
It was a Friday, my darling.
Namhlanje kuhlelo lwethu Woza Friday uPastor Jeremiah uxoxa lomhlabeleli owaba lodumo ngengoma ethi True Love ubusincube, yena oke wasivakatshela emsakazweni wethu wena lo Studio 7 kuyona le iviki.
Uhlelo lwethu lwalamhlanje uhlelo olwezingoma sibe lethuba ke elihle inhlanhla yamaSwazi yokuba lo mculi odumileyo eZimbabwe ubusincube asisebenzeke sonke siseZimbabwe sisemzakazweni oweZimbabwe khathesi sesilapha ke eVOA. Ubusi wesethekelele lapha eVoice of America evela eNorway lapho asegxile khona ngokuqala ukuthi kuye lapha.
Yebo, ngokuqala.
Sube le ngoma ezithile eminyakeni yona le esehlukane ngayo. Yiziphi ingoma osethe wazethula ususeNorway?
NgiseNorway sengile imadlala adamabili ngilosiko enye yokugcina ngirekhode ngo-2016. Le ni rekote mo 2018.
Sizo wa kulu la maketa. Sizo wa kulu la maketa. Undo this chain.
Asali sele usiku igama la ngkhona livele ngapi le?
Igama leli ngiphongulithatha nje ngoba ngithe mina yime sekumele ngigcinise usiko ngoba yime sengikhulile. Usiko ngaluthiya mina usiko abalandelayo kabasoze bayakwazi ukuthi sivelaphi.
Yeah.
Asikhulume ke engathi yeqhakathekileyo i-track khona lapha yipi yakho?
Thula Africa.
Thula Africa.
Yeah.
Kuyini okwakwenza ubhale uThula Africa?
UThula Africa bengikhangela i-situation nje ngikhangela jikelele i-Africa yonke. Mbona ukuthi silebunotho obuningi. But thina sikhanye ngani sithi abangabayanga. Mpinde ngikhangela ngithi ah na mbone ngani omongameli bethu. Yebo bangazi ukuthi bakuhambise njani.
Tulani ma Afrika kungani likhala ngemihlanje
Muyelo Thula Africa.
Yeah.
Khona ke vele usuthuthele eNorway.
Yeah.
Lokho usachaya ezindaweni zokulibazisa uZulu kumbe isizwe kusokuzincane.
Enoweni ngiyachaya kodwa akangisachayi kakhulu indaweni ezokulibazisa. Sengichaya ngathi simba ama festivals.
Kaso ndingxoxethu kodwa ke amazo ngawachiyela abalaleli inkuthazo bani.
Ya, abantu kumele bathenga ama CDs asemthethweni. Manje kathesa ukuthi uzutshela umuntu ukuthi eyamilo phawu olunje ukuthi angathengi ingayisiyo. Bathatha konke kunjalo kodwa ngabone ngani nxa sithatha ama download ku Spotify lapho nokho labo ama iTunes kungconywana nxa abantu beza download.
Sesilugqibeka lapha ingxoxo yethu yalamhlanje kodwa sizaliqhunisela ke lezinye ingoma eziphuma kudlaladeleli elibhalwe uSiko. Lithengeke umculo wakhe kuSpotify, iTunes la kwezinye indawo ezisemthethweni. Lalo iCD lona leli lalo liyatholakala kodwa ke lithenge okusemthethweni.
Lo kabo sincube umhlabelelo abalodumo ngengoma ethi True Love limuzwa ixoxa lapho kuhlelo lwethu Woza Friday. Singakehlukani kwesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Abenhlanganiso ezilela amalungelo abesifazana bakhuthaza amapholisa ukuthi abumbe ikhomishini yokuhlolisisa umfundisi Walter Magaya ngamacala aweteswayo okudlwengula abesifazana. Izakhamizi zakoBulawayo zihlangene zanquma ukuthi amakhansila akoBulawayo kungcono axotshwe. Walivalelisayo ngusithandekile Mhla.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.